kathi esingasinanzelela ngendlela uhulumende akufake ngayo, sibona sebekuthe gwaqa abantu abamele amazwe athiyeneyo nala ama-farmers e-Europe langaphi. Engxenye khathesi kungenzakala ukuthi uhulumende ukhuluma sile ukuzimisela ukuthi akwenze lokho. Kungani sifuthi sikholwa khona? Ngoba eqinisweni siyabona ilizwe leZimbabwe ngathi abantu abaningi balifuqela kathani, ngathi nje balinina. Okunye kwakhona yikhona ukuthi abantu bathathele impahla zabo abazange bakhombasethe ngathi bazasebelethile. Ngokunye okwenza amazwe ma esithangela ngathi asithathi, ngokunjalo kuyasilimaza ku-development. Belinganazela ilizwe libuyele emuva. Engxenye kathi uhulumende usefika esigabeni sokunanzela ukuthi kalungise laphana okwenzeka ukuthi ilizwe lithuthuke abantu baye phambili. Sengxenye khathesi siphosa sibona ungathi engxenye kukhona okungenzakala.
Kodwa ilizwe lilayo yini imali yonke le eqanjwayo?
Ngizathi mina ilizwe imali leyo lilayo nxa ibanjwe kuhle. Unganazela sililizwe lapha thina esilama major resources lowumziwa phansi okuningi kakhulu, ogold, oplatinum, konke silakho. Ungananzelela lezo mali nxa zingabanjwa kuhle zingena esikhwameni esirayithi, kungabi lobugwelegwele, kungabi lobusela. Mina ngizathi ilizwe imali leyo lilayo. Ukuthi livalula mali ngiyala imali le eqinisweni silayo ukuthi siyingene ezikhwameni zabanye abantu abalithwala abagagileyo. Kodwa nxa kungabanjwa kuhle ngibona kuyahamba, siyakwazi ngale ukuthi kwenza le marange le kwaba le mali eneye yama-diamonds ama-15 billion anyamalala. Imali ayibanjwe kuhle ingene esikhwameni esirayithi, kube le-transparency abantu batshele okwenzakalayo. Kungaba njalo ngiyakhola ukuthi le mali ilizwe lingayithola libabhadale laba bantu.
Kuyikuthi ngempela uhulumende engakwenza lokho, singabona kusenziwa kuhle yini?
Sikhangela indlela uhulumende aziphatha ngayo khonapho kulapho kulohlupho khona, ukuthi uhulumende usuyakhangela kakhulu ilihlo afake kulaba abantu abangathi ngabantu abasapoti ibandla lezanu-P F elibuzayo, kuthi la abanye abangathi abaqedakali baninele eceleni ilihlo besilalo. Yikho nje mina into le yokuze ilunge ihambe kuhle ukuthi sifuna uhulumende akhuphe leyana imikhuba beyokwenza kadeso ukuthi unika umuntu ngoba engumuntu ongathi uhamba lebandla lezanu-P F. Kodwa akhangele ukuthi umuntu ongumuntu weZimbabwe lo ngoyifama edinga ukuba nincediswe ibisele imali eyawavala izibisenzi. Engaba njalo into zahamba kuhle, kodwa-ke khathesi abaningi silovalwa, silaqinisa ukuthi uhulumende zakwenza kuhle. Ungatholi labaye bangathola, abanye bengatholi. Siyakwazi khona ku even belo ungakhangela sasi kufihlo lama amahhovisi angatholanga izimali zabaphunayo, kodwa balelilizwe asekwazi wayebasala.